Sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesinemhla ka 6 ngomfomfo 2016 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Akusicala ukuthi umuntu abe ngummeli wephalamende lilungelo likazulu nethi nguphi uzulu evela kuliphi ilizwe. Kodwa uduke olukhona ngokuthi elizweni lakithi lapha asonke yokuqala ukuthi sithole amamessenja anjalo ebethusela.
Umongameli Robert Mugabe uvule okusemthethweni ihlandla elitsha lokusebenza kwedale lephalamende lamuhla ethembisa ukuthi uhulumende uzaguqula imithetho egoqela o-indigenization. Umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo secele imvumo kuhulumende ukuthi imuli yakhe igebhe amatambo kayise owabulawa ngesikhathi sekugrawundi ukuze angcwatshwe kakutsha ngemfanelo. Umkhokheli webandla leZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mjuru uthi uzahlawula umlungu owathathelwa iplazi ngomkakhe umuyi uGeneral Solomon Mjuru. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe uvule okusemthethweni ihlandla elitsha namuhla elokusebenza kwedale lephalamende ethembisa ukuthi uhulumende wakhe uzaguqula imithetho egoqela o-indigenization ukuze ilizwe lenelise ukuhuka osomabhizimusi bakwamanye amazwe. Umgabe uthe njalo uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho welizwe kanye lokulwisana lobuyanga. Esuka edale lephalamende umgabe ulubhekise kwele Malaysia. Abamela izigaba ezitshiyeneyo edale lephalamende njalo bengamalunga ebandla le-MDC bathi akulalutho lutsha umgabe alukhulumileyo olulakho ukuphathisa ilizwe. Sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera sambuza ukuthi ubona uhulumende elakho na ukuhuga usomabhizimusi bakwamanye amazwe nxa ethe waguqula umnotho we-indigenization.
Ama-meseji la esiwatholileyo ayadida ingqondo ngokuthi akusicala ukuthi umuntu abe ngummeli wephalamende lilungelo.
Ngahuga sibili nxa kuyikuthi sesibona ukuthi ama-amendments afuna ukwenzakala ami njani, ngoba uhulumende uyananzelela ukuthi kuye kwaba lokuxabana phakathi kukababa uJoao lo minister owe-finance ubaba uChinamasa ngendaba yama-banks ukuthi si-indigenize yini ama-banks kumbe siwathi anjalo. So ngibona njengani yiyo i-inconsistency okumele bayilungise. Kodwa ngibona njengani sebe-relaxa njalo i-indigenization njengoba befuna ukuthi le mali evele emazweni. So khaya njengani asuke emazweni baya bethi kumele liguqule umthetho we-indigenization.
Umthetho we-computer and cyber bill umgabe uthi uza kwethulwa njalo edale lephalamende okungumthetho ocatshangelwa ukuthi uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuhlukuluza abantu khangela abakwenzayo kundaba zebulenjini lapha. Uthini ngalolu daba?
uhulumende wethu uyabona ukuthi ayisiye uhulumende othava ngendlela abantu bemchothoza ngawo, ayisiye uhulumende othathi ama corrections kumbe ungafunakali ngabantu ngendlela okumele bayithathe ngayo. So baya bebuyisa imithetho engani ifuna ukuthi incindezele labo abenza into lezi ezehulumendini, njalo ukuthi bona babe protested. Usakhumbula ukuthi ngesikhathi lesiyana ama-COVID protester esiya e-State House, ubaba uMangwende wa-introduce umthetho esithi akula umuntu ozathethiswa kubaba uMgabe, nxa ungathethiswa kubaba uMgabe uzahamba emthethwandaba. So imithetho enjengaleyo siyayibona ibuya lo hulumende lowo, ngoba uyabe esaba ukuthi abantu bayakhuluma okubi ngakhe uhulumende. Yena uhulumende ubona ukuthi uyaphambanisa.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare. Kunjalo nje umeli weMutasa Central edalele parliamente umnumzana Trevor Saruaga waliswe ukungena edalele parliamente namuhla ngoba ubeqoke ibhatshi elilembala yefulegi yeZimbabwe. Uhulumende wazise kunsukwana ezedluleyo ukuthi sokulicala elikhulu ukulungisa kumbe ukuthengisa impahla elefulegi yelizwe nxa umuntu engaphiwanga imvumo. Amanye amalunga ebandla le-MDCT akhonone edale ngokuthi ngaphambilini komkhosi wokuvulwa kwalo athole imbiko ewethuselayo kubomakhalekhukhwini. Imbiko le ibisithi amalunga la engavele etshengisele kumbe ekhonone ngobe kuzakhulunywa ngumgabe kuleli dale ebezabulawa. Omunye wamalunga la ngunkosazana Tabitha Khumalo.
Ama-message la esiwatholileyo ayadida ingqondo ngokuthi akusicala ukuthi umuntu abe ngummeli wephalamende. Lilungelo likazulu nethi nguphi uzulu evela kuliphi ilizwe, kodwa uduko olukhona ngokuthi elizweni lakithi lapha asonke yokuqala ukuthi sithole ama-message anjalo esethusela, kodwa kukhanya abomthetho abenzi umsebenzi wabo ukuthi bagcwayisise ukuthi kanti kumaluba lawa ama-message esethusela ngubani, uvela ngaphi, utholakala uyenzele ukuthi ahanji yise emakhoti indaba leyiphele. So mina sengikwenzile, sengimangile emapholiseni njalo nginesifiso sokuthi kugcwayisiswe ukuthi ngubani azatholakale lo muntu, kwenzele ukuthi ayejeziswa, ngoba akanalungelo lokuhamba esethusela abantu ngokuthi imumo welizwe kwakumanga kuhle. Ungami kuhle kumumo welizwe ayisindaba yami. Ningavuka mina mfile namhlambe bangigidinebhe namuhla, akutshintshi lutho. I-economy ivelisiwile, abantu kabasebenzi, amapolisa kawaholi, abantwana bahambe ezikolo, abafazi kabasadli, ezindlini akusalalwa. So akutshintshi lutho.
Athe namapholisa uwazisa ngalolu daba
bazothatha ubufakazi obukhona obutshengisela ukuthi ngitholeyo lawa ma-meseji. Sengizokuze ngayabobona njengoba yiba kumele bagcwayisise sebezangazisa ukuthi kuzahamba njani njengoba sembaphile ubufakazi embutholile.
Sikhuluma lawe nje ulaliswe esibhedlela, ludaba lwethiyegasi yakuhitshayo liyana lize lihlaselwe ngamapholisa
kakhulu. Amapolisa abantwana besikolo zaneyunivesithi eHarare babetshengisela eHarare bekhala ngokuthi bathenjiswa imisebenzi eyi-2.2 million uhulumende wezanu imisebenzi lekayibuyanga. Abantwana babona kuqakathekile engene emgwaqweni batshengisele ukuthi baphiwele imisebenzi. Amapholisa achiyana lokuthi baphekelezele abantwana behambise ugwalo lwabo lemisebenzi bajikijekithiwe gazi ehofisini yami e-Harvest House. Namhlanje ngilele esibhedlela ngodaba lethiyegazi yena liyabanjanga.
Kuthini emzimbeni?
Hhayi, akulanto emnandi, akulabunandi, akulabunandi. Njalo into enkona ithiyegazi ayisiyo nto ukuthi ayilungiswe eZimbabwe ukuthi zizahamba lapho ilungiswa khona. Siyebuza ukuthi sasakani phakathi kwethiyegazi leyo eyenza ukuthi isifuba sami singasahlaliseki. Siyaphathisa odokotela ukuthi bathole izindlela zokuthi bangelaphi. So kwakhathesi ukuthi bayazama ungavuma kwelapheke kulapho kungala yaqalisa ukuthi sizotshele i-antidote yangkosi.
Unkosazana Tabitha Khumalo lilunga ledale lepalamende njalo engowebandla le-MDCT. Umkhokheli webandla eliphikisayo eleZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uxolo ngizaphinda njalo umkhokheli webandla eliphikisayo eleZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uthi sefuna ukuhlawula umlungu owathathelwa iplazi ngomkakhe umoyi uGeneral Solomon Mujuru. Umjuru wenze umhlangano lamhla kwelebhilitane lomnumzana Guy Watson Smith owayengumnikazi weplazi le-Almain Farm eBeatrice duzane leHarare. Ababili laba benze inkulumo zakuqala ezokudingisisa ukuthi umjuru engahlawula njani imuli kaSmith. Lokhu kukhangelelwe ukuqhubekela phambili udaba lolu luze lulungiswe. Isikhulumeli sebandla leZimbabwe People First umnumzana Jealous Mawarire uthi inkulumo kamjuru lo Smith itshengisa ukuthi bandla leli lifuna ukuthi sonke isizalwane seZimbabwe siphile kahle elizweni njalo ukulungisiswe ezomhlabathi njengoba abanye abantu abathathela abamhlophe amaplazi bengalimi lutho emaplazini lawo. EleZimbabwe lasungula uhlelo lokuthatha amaplazi abamhlophe ngomnyaka ka-2000. Abamhlophe abedlula inkulungwane ezintathu bathathelwa amaplazi iziphathamandla zebandla elibusayo eleZANU-PF kanye labalandeli baleli bandla. Lokhu befuna ukuthatha amanye amaplazi loba nje abalimi abamhlophe bengakaze bahlawulwe yilabo abawathathayo. Ukuze sizwe okuningi ngokwenziwa ngumjuru, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Methuseli Moyo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First.
Thina njengephathi iZimbabwe People First sibona kuqondile okwenziwa ngumama umjuru. Uma ekubona evuma la inhliziyo yakhe imtshela ukuthi kukhona ungahambanga kuhle kumbe okwathutakalayo ngesikhathi iplazi elithathwa kulowo baba uSmith omhlophe. Uma evuma yena ukuthi uyakubona kumele ubaba lo ahlawule, kuyinto enhle. Vele empilweni kuyadingeka ukuthi abantu bakhulumisa lomlotha baqondise okonakalayo. So ukukhokhela okunjalo sikubona kuqondile ngoba kuyasifundisa, kuyasithengisa ukuthi ungumama ofunda ukuba nexholelo nokuxolisa.
Ye bakona bakubandla leZANU PF abazathi umujuru usethengisa liza kubamba njani khonoko?
Akula kuthengisa kukhona ilizwe lokho elikhona kuthiwa iZimbabwe lokho elibuzwa umuntu omnyama umgazi kumele zehlukanise ilezi umhlaba lezinto impahla zamakhiwa ezaziphakathi emapulazini. Indlu yekhiwa, inkomo zekhiwa, izimoto zamakhiwa azomhlaba lo okwamele uthathe ngabantu. Abantu kwamele bethathe umhlaba ngokwabo. Umama umjuru akhuluma ngakho la yimpahla azomhlaba, yimpahla yomuntu. Impahla yomuntu aze kube umhlobo bani kumele ayiphiwe nxa yachithakala, kumele ayiphiwe umnyazi. Ikukuze umoya wakhe layo lempilo yakhe layo iqoqeke aphile kuyaphambili.
Ye kodwa ubona ngazani-ke khonokho kungasebenza yini ukuthi abanye begcine belabo besenza khonokho ukuthi behlawula abalungu lapho?
Lokho sokuzaba ngenhliziyo yomuntu ikakhulu abezele bengabezami azibajayelelanga ukuthi bakwenze lokhu, azibakhangelelanga ukuthi bakwenze. Baqale kudala bethatha impahla, bathatha impahla zakozaphu, zamazitra nezabanye zezabantu abamnyama, omawuriri, obani bani vele bakujayele ukuthatha. Yikho-ke labo abezami azikhangelelanga ukuthi bakwenze. Kodwa sikhalethe uhulumende, ikakhulu uhulumende weZimbabwe People First nxa ezengenile abantu abachithekela zimpahla zabo njengoba mbalile sukela kudala kuwezaphu nitram nisize kuze kuzofika emathweni ona lawa. Uhulumende kabisele impahla yabantu, ehlukanise umhlaba nempahla yabantu.
Umnumzana Methuseli Moyo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Abesifazana abatshaywe ngamapolisa kunsukwana ezedluleyo betshengisela babuthene eHarare namuhla phansi kwenhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana bavumelana ukuhambisa incwadi yesikhalazo zabo kusikomiti wamapolisa uCommissioner General Augustine Chiwuri kanye lakumphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo bekhonona ngesiphatho sabo ngamapolisa. Kubika uMavis Gama.
Lesi sinqumo sithethwe emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ye-Justice for Women Zimbabwe owenzelwe e-Women's Bureau emzini we-Hillside eHarare. Abangene lumhlangano inengi kungabahlukunyezwa ngamapholisa ngendlela ezehlukeneyo kunsukwana esanda kwedlula betshengisela bathi kumele owesifazane wonke aphatheke kulokhu kukhonona phezu kwelungelo labo. Unkosazana Nobuhle Makhuvire ngomunye otshaywe walinyazwa kabuhlungu ngamapholisa la kunje elokhu ehamba ngodondolo. Esipha ufakazi phezu kocuku lwamapholisa, unkosazana Makhuvire uthe okwenzakala kuye sekumqinise kakhulu ukuba aqhubekele phambili ngokulwela ilungelo lakhe. Wengezelela esithi lesi aseyiso sikhathi sokubuyela muva njalo sekudinga ukuthi abesifazane badonse kanye kanye ukulwela amalungelo abo njengalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso.
It's not the first time ngitshaya ngamapholisa, vele angisakwazi ukuthi ngokwesingaki. Akusoze kungimise lokho, ngizoqhubeka ngilwela my right.
Unkosazana Makhuvire wengeze ethi kumqoka ukuba uZulu kakhulukazi abesifazane batholiswe imfundiso eyanelayo ngoba bayasilela kulwazi lwamalungelo abo. Emhlanganweni lo bekule nkokheli eze imele inhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzelana labesifazane kanye loZulu jikelele okubalisa eye Women in Politics Support Unit, WIPSU, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHRA, kanye leye Counseling Services Unit, CSU. Umqondisi wenhlanganiso ye-Women in Politics Support Unit, WIPSU, unkosikazi Sakhile Sifelane, uthi ubufakazi obethulwe ngabesifazane emhlanganweni lo buveze ukuba lulokhe lusilela ulwazi kuZulu phezulu kokumunyethwe isisekelo sombuso kumalungelo abo alokhe esephulwa ngamapholisa.
I-Constitution yethu ka-2013 yatshintsha izinto eziningi, kodwa abantu bathembe ukuthi ukutshintsha lokhu kumelela abanye abantu labo abaziboni bengabantu abamele ukuthi bacele izinto loma bayenze ezinye izinto ngendlela etshiyeneyo etshengisayo ukuthi hhayi imithetho sibili sitshintshile. Kukhona sibili esiwuzwisisayo ukuthi imithetho eminingi ye imelele ukuthi itshintshwe, but ama-rights abantu seyatshintsha and la uyakwanisa ukuthi uzimelele sibili ukhulume okungakutholakali kuyenzakala ngensuku ezadlulayo namhlanje.
Kuvunyelenwe njalo kulo mhlangano ukuba kusetshenziswe wonke amathuba ukutholisa ulwazi kwabesifazane oluzabavula amehlo phezu kokulwela ilungelo labo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo secele imvumo kuhulumende yokuthi imuli yakhe igebhe amathambo kayise wabulawa ngesikhathi sekugrawundi ukuze angcwatshwe kakutsha ngemfanelo. UZulu wamukele lesi sehlakalo ngembono etshiyeneyo, abanye besithi njengesiphathamandla sikahulumende kumele uMoyo akhuthaze abanye bakhe kubandla leZANU-PF ukuthi bathathe amanyathelo ebantwini bonke abafayo ngesikhathi salumbhuqazwe. Kodwa abanye ngabasekele uMoyo abafana nalo mnumzana Felix Magalela Mafasibanda owebandla le-MDCT laye onke wazama edale lephalamende ukuthi uhulumende athathe amanyathelo ngabantu abangcwatshwa amahlayana ngesikhathi segugurawundi.
Lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi iZANU PF abantu sebezabona mhlophe ukuthi lokhu besala ngeGugurawundi kuliqiniso ukuthi iZANU PF yaqeda abantu ngesikhathi leso. Njalo abantu abananzeleli ukuthi uJonathan wakwazama ukufaka i-private members bill ephalamenti, lo lami umafa ngisephalamenti ngazama ukufaka ukuthi abantu khale lungisa abantu abafayo, kodwa konke lokhu uhulumende waphakisa ukuthi ivalela. Okwenziwe nguJonathan ngiyakuvuma, njalo ngimthayela ihlombe ukuthi kuzavulela abantu bonke abaulawela izihlobo zabo ngesikhathi eGugurawundi. ngithe ngikubala ngahle ngamthayela ihlombe ngamfakela kuWhatsApp ngisithi kaqhubeke enjalo lokho okokuthi izanu is moment of madness sokuzarayangisa sokusegcekeni ukuthi into abayenzayo ayisozichibeleke.
Ye manje singathini kulabo abanye labo ababe belezihlobo zabo ezabulawa ngesikhathi segugurawundi besazi ukuthi amathambo abo angapi kodwa bengelamali kumbe yona imvumo yokuthi bagebhe amathambo la bangcwabe katsha.
Yikho ngisithi isenzo sikaJonathan sesivulele uZulu ukuthi la ehambe kuma-DA esiyakhombisa ukuthi lapha kuleli hlobo sami ngiyakwazi kuzaba lo mthetho efunekelayo yokugibha amangcwaba abantu laba kuzabuya amadona bezihlobo zincedisane.
Umnumzana Felix Makalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT koBulawayo obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Ngesikhathi ukusilela kwemali yamabhanga sokufike kusibanga esibi, uZulu oxoxisane leStudio 7 uthi wesabela ukuthi uhulumende weZANU-PF ulakho ukudinda imali ezayo eyamabond notes adlulise amalawulo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ohlaziya ngezomnotho umnumzana Believer Mhlanga exoxisana loZulu kumhlangano oqoqwe inhlanganiso yabasakhulayo eNational Youth Development Trust koBulawayo uvumelane loZulu ukuthi abantu abaselathemba lebhanga lesizwe elereserve kulandela ukuthabalala kwemali zabo ngesikhathi ilizwe lisebenzisa imali yamabearers check ngomnyaka ka-2000. Umnumzana Hopewell Sampindi, isiphathamandla senhlanganiso ye-NYDT, ubike ukuba ukuletha imali yamabhondi kuyindlela yokuthi kufika umnyaka ka-2018 wokhetho ibandla leZANU-PF libe nesikhwama semali esizayisebenzisa ngoba ilizwe lingelamali. Umqondisi we-NYDT umnumzana Liberty Bebe laye uvumelane lomnumzana Sampindi ethi ibandla elibusayo alithenjwa ethi lingagcina lisiyadinda imali yamabhondi kwezinye indawo.
Nga uhulumende weZimbabwe engalandela isivumelwane alaso le-Afro-Exim Bank kuzaba nzima ukuthi bekwanise ukuphrinta edlula khonapho. Kodwa esikwaziyo ukuthi nxa usukhangela ukuthi isivumelwane lesi siyenziwe umumo womnotho onjani lakhathesi, uhulumende weZimbabwe akula nto engamisa ukuthi ehambe eyeprinta imali efanayo ayiprinte kwezinye indawo engaphandle kwesivumelwane elaso le-Afro-Exim Bank.
Umnumzana Shepherd umabhalane wabasakhulayo kubandla le-MDC yena uthi imali yamabhondi ezadindwa libhanga lesizwe ayisoke yenela ngoba isikhala esikhona sokusilela kwemali ezweni sikhulu kakhulu ethi kuzadala ukumemetheka ngasese kwemikambo yemali.
Amabond notes mina ngombono wami ambondi azasiza lutho. They are not different from ama-bearer check. Abantu bazahareda umuntu uzayifuna ama-US dollar instead of ama-bond notes. And what then happens nxa umuntu efuna ama-dollar omunye lama-bond notes, i-price has to become lower eyama-bond notes. So once they rate them, we go back to i-crisis yona leyana eyama-bearer check.
Ibhanga lesizwe selakhupha imibiko yokuthi lizasungula imali yama-bond ekupheleni kwayona le inyanga kodwa ayikatshengisi uZulu ukuba izabe ihlukene kanjani lezinye imali ezikhona ezweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, yimi uNompumelelo Moyo.
Umkhwenyana kaMongameli Robert Mugabe umnumzana Simba Chikore othethe izibulo lakhe uBona obikwa ekhethwe yibhodi eqhatsha izisebenzi zenkampani yendizamtshina eZimbabwe ukuba athathe isikhundla sokuba ngumqondisi wayo. Lokho kudale inkulumo kwabaningi besithi abemuli kaMugabe sebethatha inkampani le njengebhizimusi yabo. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele ocubungula izenhlala kahle kaZulu umnumzana Samukeliso Khatebe ongumqondisi njalo wenhlanganiso yeCenter for Public Engagement elomnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF. UHadebe usungula lingxoxo esithi uChikore uyisizalwane seZimbabwe eselelungelo lokuthi athole umsebenzi onje nxa kuyikuthi ukhethwe ngokuza ubungcithi bakhe kulomsebenzi.
Umnumzana uChikore ulelungelo lokuthi aqhathwe njengazo zonke izizalwane zelizwe uma enamaphepha eneleyo. Kodwa ke okusuka kusolise ukuthi kambe kwenziwe ngendlela efaneleyo na. Asikhumbule phela ukuthi eZimbabwe yikhampani yelizwe, akusiyo private company, ikhampani yelizwe. Ngakho ke abantu baya bekhangelele ukuthi konke okwenzakala lapho kwenzakale ngefanelo, othola lowo msebenzi abe ngumuntu ofaneleyo. Uma kuyilokho okwenzakeleyo akekho ongasola.
Kodwa phela mnumzana Chuma asizange sibone bememeza kumbe uadvertiser isikhundla lesi. Yikho ke abantu abaningi sebesithi engxenye ingabe kuyikuthi ukhethwe ngumongameli ngokwakhe.
Asiso zodwa isikhundla esi-advertise esi-Zimbabwe. Ziningi basadinga u-offline engineer badinga okuningi. So nxa usithi akuadvertisewanga hayi kusho ukuthi nje uyabe ungakwazi kodwa into eza-advertisewayo. And ngithandile ukukhuluma kwababa uHadebe esithi uSimba okokuqala isizalwane salapha eZimbabwe onelungelo elifana nje lomuntu wonke makwenze ngendlela eyiyo. Wena lana sihlale kubhodi yangkona sizapha kuhlala singabantu abafuna ukusola kuphela, kodwa kwesinye isikhathi bona abantu asesisola longafananga sikusole.
Isikhundla esikhulu kakhulu lesi esenkampani ebhekane lobunzima obuthile njengokutsho kwakho Hadebe,
asikugcizelele ukuthi isikhundla esikhulu leso, and njalo sikugcizelele ukubana inkampani ye-eZimbabwe njengawo wonke nje amakampani ama-prostatal ahlangane lobunzima obuningi kakhulu ngoba engaphathwa kuhle labo abanikwa umlando wokuwuphatha. Bese sithi-ke ngase sisizwa sokuphuma ku-board chairman lo minister sebesithi wona hhayi kwaba nabantu abafika 132 ababefuna lesi sikhundla. Kwehla-ke kwaze sazetholwa kungena lo oyedwa. Asinandaba ukuthi ungubani, esikuthembayo ukuthi lo-ke osesitholile asibone umehluko udalwa. Kodwa uma lo ositholileyo kuzafana nje kuyikuthi hathi abantu benze ngokukhangela ukuthi ungubani, sivulala ilizwe sisiya phambili. Yikho kumele sikunanzele njengamazimbabweni.
Nxa sikhangele uZulu yena uthi akaboni ukuthi lubaba kumbe lujaha usesemfitshane kakhulu ukuthi angabe esele experience yokuthi athathe leso sikhundla.
Ngeminyaka mina angiboni ukuthi ngeminyaka singathi thina umuntu akakeneli. Okukhulu ngomsebenzi ukuthi uzawenza yini ngendlela ocaciswe ngayo ukuthi ungawenza.
Yebo angafisa lokuthembisa ukuthi yebo uzawenza umsebenzi, kodwa ke phela kasiyibonanga imbali yakhe yokuba umqondisi. Yebo angabe ezwa kuthiwa wake wachayela indizamchina, kodwa ke ukuba umqondisi ayazange sizwe kangako.
Okuqakathekileyo njengokuhadebe sitsho sithanda ukukhangela izinto ezingasizo kumele sizikhangele. Loo ndoda lo okhuma ngayo kathesi ngumuntu laye ovele eyi-private citizen. Mina lami nginje khonapha ukhuluma lami awunayo imbali yami yokuqondisa, kodwa ngomunye wabantu abaqondisa ngeyindlela ephakeme kakhulu enzima, kodwa uyabe ungakwazi. Mina ngibona ngami kakhulu ukuthi sibe sigxila sikhangele izinto.
Uxolo isikhathi sesidliwe ngomangoye zihlobo zami labo-ke bekungumqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Engagement uDr Samukeliso Khatebe elomnumzana Joseph Chuma owebandla le-ZANU-PF. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk ku-Round Table lapho esixoxa khona ngohlelo olujonge ukulinganisa amathuba abafana lamankazana. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.